Soku isika disenda baku VOA Ndebele.
Lingali Fuganjani Sulugandaba ulamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesine mhlaziku 1 Mfufu 2020 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje ugatsha lwezempila kahle lubika ukuba kulomuntu oyedwa nje kuphela obanjwe igcikwane le coronavirus elizweni izolo. Luyaqhubeka udaba lokudonselana isigodlo sebandla le-MDC abatsha abangena phakathi belokhu beme ngelokuthi kumele inkokheli yabo ihlale phansi ikhumisane umlotha.
Nxa ukhuphelo chamisa bobabili bengabantu abaserious lesi sonke isikhathi esokuthi bahlanganise amakhanda.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uhlangane losowabo weMalawi umongameli Lazarus Chakwera izolo ntambama lapho ababikwa becubungule okuphathelane lamazwe womabili.
Siyazi ukuthi nomgabe wakuthiwa la ngeMalawi sobudlelwane obukhulu kakhulu phakathi kweZimbabwe leMalawi.
Ugatsha oluqoqa ingxoxompikiswano phakathi kwalabo abancintisana kukhetho lukamongameli wele Melika luthi luzaguqula indlela inhlelo lezi eziqutshwa ngayo kulandela ingxabangxoza eqhamuke phakathi kukamongameli Donald Trump lomnumzana Joe Biden kungxoxompikiswano yakuqala enziwe ngolwesibili. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ugatsha lwezempila kahle lubika ukuba kulomuntu oyedwa nje kuphela obanjwe igcikwane le-coronavirus elizweni izolo. Lolu gatsha luthi akula ngitsho loyedwa obulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 izolo. Luyaqhubeka udaba lokudotselana isigodlo sebandla le-MDC abatsha abangena phakathi ngomvulo belokhu beme ngelokuthi kumele inkokheli yabo ihlale phansi ikhumisane umlotha. Kodwa yona inkokheli akucaci ukuthi izalalela inkuthazo yabatsha laba abathi kumele inkokheli eyayilezikhundla ngomnyaka ka-2014 yenze umhlangano ngesiphangiphangi. Abazi ngokwenzakalayo batshele iStudio 7 ukuthi udubo olukhona ngelokuthi nxa kungathiwa kuhlalwe phansi enye inkokheli ebalisa abasekeli bakamnumzana Chamisa, umnumzana Welshman Ncube lomnumzana Tendai Biti kunye lenye inkokheli eyayingekho ezikhundleni zebandla le-MDCT ngomnyaka ka-2014 ingaswela okokubamba. Sixoxe lelunga lebandla le-MDCT umnumzana Witness Dube ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Ukuyahlala kukababa uChamisa esihlalweni kwaba yiyo yona leyi futhi into ye-generational consensus. Kukanti ke ubukhokheli kumele bubele i-consensus ubuyibo bonke nje jikelele, kungakhethekeleki ukuthi ngabatsha, ngomama, ngabadala. Kumele ubukhokheli bufunde ukuthi xa kumele kwenziwe izinqumo ezithinta iparty, ezithinta abantu, ezile mpumela ekhangelele ikusasa enhle yabantu beZimbabwe, ubukhokheli kumele buhlanganise amakhanda. Bezikhona indlela eziningi kade zingenziwa ngabatsha, befinyelele kuma kubomama, befinyelele nje kubo bonke ubukhokheli bebandla ngaphandle ukuthi bathathe bona isinqumo sokuthi bathathe isigodlo eyinto ezasala isilomthelela omubi, ngoba sokuyagijinywa futhi kuyo makhothi kudlaliswa isikhathi esiningi ekusekutheni ke sikhona apha nje ngoba ubukhokheli behlukeka ukuthi buhlanganise amakhanda kusukela ngasekuqaleni. Ke umthethwandaba uchilo kubani iconstitution yethu iphambanisekile, bayaqhubeka ke bayafuqa bona ababatsha, bayaqhubeka abangafuni ukulandela iconstitution yeparty befuqa besenza izinto ngendlela engayisiyo. So mina umbono wami ukuthi la ngamandlwane yikho okusifikise khona phesikhona njalo ukukhanya ngathi abantu kabakafundi lutho ke nxa kuyikuthi ikhono kokukhona hayi la felihle ngoba ayisilo ibandla le MTC esasili joinile sithina sangama youth
ngokubona kwakho kuyini okungenziwa ukuze kuphele loludubo isigodlo sebandla sisebenze njengemfanelo
Mpepethi isigodlo sebandla asiyo lutho kasitsho lutho nxa kungelabakhokheli abaqotho nxa kungelabakhokheli abalengqondo yokuthi balungise kumbe babumbe ibandla le MDCT njengebandla eliza khokhela i-alliance ekuthini lithathe umbuso kuzanu PF lenze kungcono kumbe kwehlukilekeleyo kule zanu PF ngibona ngathi abantu abahlomisa bonabo abasekela ukuthatha kwesigodlo sebe lahlekile ngoba isigodlo sonwa ngokwaso kasitsho lutho okutsho ulutho yibukhokheli okumele buphume ngomva kwalokho but ekuyeni khetha kumbe ekuyeni misa ubukhokheli obuqotho kumele kukhangelwe ukuthi kanti vele thina njengombutho we-MDC isiko lethu liyini imithetho yethu imigomo siseko wethu iconstitution yethu ithi sibuthane njani ngoba yikho phela okusihlanganisayo njalo yikho okusinqandayo njengamalunga eparty MDC
umnomsana Witness Dube lilunga lebandla le MDCT ubexoxa icingweni le studio 7 ekwobulawayo lokhu sikudabalunye sixoxe lengcwethi ecubungula izombusazwe umnomsana abekezela amaduma fuzwayo ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Mina sibili ngowami umbono wobhuti Chris. Ngalami ngumuntu osesemutsha ngiphathekile ku-MDC yilo kanye ihlandla bengizalithatha ngoba i-future ye-MDC, future yeZimbabwe isezandleni zabantu abatsha. Kuningi osokwenzakela abantu abatsha behlezi bebukele besetshenziswa kungakhanyi ukuthi into yangikhona iyanga. Ngokuya ngayi MDC siyangena embusweni ngayiyo ebusayo kodwa ngokuxabana lokungazwanani kokuphela iparty lokhu idilika ibiyele emuva kukandikho lapha abantu abatsha akade bekhanyelele khona ukuthi ilizwe lizalungiswa bethole imisebenzi belabo bephila impilo engcono lokho abakwenzileyo ngiyakuncoma kakhulu ukuthi bahlangene bona abayibo abanikazi beparty abayikusasa yeparty bathi lina badala nxa lingafuni ukuthi lilungise iparty sesiyithatha over bayenza into enhle kakhulu ukuthi baba yenze beqalisa ukuthi bebona ukuthi no into lezi abazenzayo kayisizo iparty le ngayisinkulu ukudlula lokho eyikho khona kathesi
manje ngokubona kwakho kuzaphetha njani ubona bezahlala phansi yini ukhuphe lo Tshamisa ngenxa yalokho okwenzakala
nxa ukhuphe lo Tshamisa bobabili bengabantu abaserious ngokufuna ukuthi iZimbabwe incedwe iphume ezandleni zombuso lo abantu abakhala ngawo lesiso kisikhathi esokuthi bahlanganise amakhanda bahlale phansi balungise lokho sithi ngama differences abo abantu abatsha sebebabambile sebebabambe ngapha langapha ukuthi buyanini lize khulumisana I think vele yiyo yodwa indlela ezaphetha ngayo lindaba ngingomnye wabantu abatsha bengiza ukuthi lingachi bangaphume harvest house bangawenzi bangathathi side bawomile ngokuthi hlalani phansi likhulume beze behlale phansi bekhulumisisana akulasidingo ukuthi uChamisa athi ufuna ukuqala malomnangako atofunqalweli msizindaba lomnangako lokuthi ukhupha kijimaye uPollard ayekhuluma lomnangako bona bobabili besehlile ukukhulumisana njenge-MDC iphathe yiyo eyabenza baba yilokho abayikho khona akusizi konke lokho endangeke kusebenza abahlale phansi uChamisa lokhuphi iphathe ilungiswe ukuthi akuseselesi sikhathi kuyefika i-election elandelayo bebambene ingxenye kungaba ngcono
umnumzana bekezela maduma fuzwayo ingcwethi ecubungula ezombusazwe ubexoxa ecingweni le studio 7 esegwanda umongameli Emmerson Mnangagwa uhlanganelo sowabo weMalawi umongameli Lazarus Chakwera esigodlweni sakhe iState House eHarare izolo ntambama lapho ababikwa becubungule ukuphathelane lamazwe womabili ngendlela yokuncedisana lapho okulengxaki khona uhulumende uthi amazwe lawo mabili alembali yokuxhasana kusukela engakatholi uzibuse njalo umhlangano lo uzaqinisa ubudlelwano bawo umongameli Chakwera yena ofike izolo elizweni lapho ahlangabezwe ngumongameli Mnangagwa lezinye iziphathamandla zikahulumende ukhangelelwe ukuba selizweni kwamalanga amabili. Kambe umhlangano lo uzaphathisa na ele Zimbabwe kumbe ele Malawi? Usithandekile Mhlanga weStudio 7 ubuze umnumzana Walter Sunungule Mbongolwane ingcwethi ecubungula ezombusazwe lombuzo.
Mzakazi, esikubona ukuthi ele Malawi liphuma ekhethweni esiwazi ukuthi lwafika lelo khetho ngemva kokuba kube le mpikiswano wokuthi ngubani wayenqobi lokukhetho lakuqala. Ukufika kukamongameli waseMalawi kuzakhangelwa ngabakhokheli baseZimbabwe ngendlela leyana ukuthi lo ofikayo uphuma ekhethweni obelungcono ngendlela eluphathwe ngayo kulalolo lwaseZimbabwe. So kukhona abangakufundisana ukuthi khona kusetshenzwa kanjani nxa kuyo ekhethweni. Xa sikhangela ngezomnotho ubudlelwano obukhona phakathi kweZimbabwe neMalawi, siyazi ukuthi abantu beMalawi isikhathi eside banenge abakade besebenza eZimbabwe, abanye sebaze baba yizizalwane zaseZimbabwe ngoba sebehlaleke isikhathi eside, ikakhulu abakade besebenza endaweni lapho kugujwa khona igolide, kugujwa khona lasemaplazini. Bakhona abantu beMalawi banenge kakhulu. Siyazi ukuthi nomgabe kwakuthiwa la ngweMalawi. So ubudlelwano bukhulu kakhulu phakathi kweZimbabwe leMalawi. Abantu beZimbabwe labantu beMalawi ngabantu banye, singasho ukuthi ngabantu banye. So ukufika kukamongameli kusho ukuthi ubudlelwano lobo bungaqiniswa, ubudlelwano obabantu beMalawi labantu beZimbabwe. Into esiyibona kakhulu ukuthi singazike ukuthi baza kusebenza ngayiphi indlela ngoba siyazi kulesikhathi abantu baseMalawi kade sokuthiwa bayehluleka ukuthi bathole izincwadi ezibenza ukuthi basebenze kakuhle emnyango lo esingathi Home Affairs, kodwa nxa bangafika ke bangalungiselwa ngalo esefikile umongameli wabo.
Sesiqathanisa amazwe womabili singathi inkinga kathesi kuyini kwele Malawi la kwele Zimbabwe, njalo emabili la amazwe kuyini angaphathisana ngakho ukuthi eqede uhlupho lusemazwe nawo.
Inkinga yaseZimbabwe siyayazi, umnotho waseZimbabwe awuhambi kakuhle, njalo ngezokhetho ilizwe laseZimbabwe liloku limimanzonzo ngendlela umongameli akhethwa ngayo. So ezomnotho siyabona ukuthi kungenzakala ukuthi bangaxoxa bexoxisana ukuthi kuyini abangakwenza ukuthi iminotho yabo bathengiselane. Siyazi iMalawi iqine kakhulu kwezokulima lokufuya ikakhulu inhlanzi lezi ezamanzi ngoba balamanzi lapha abathatha khona inhlanzi. Njalo siyazi ukuthi okunye inkinga ekhona phakathi kwelizwe laseZimbabwe yindaba zepolitiki ukuthi akubonwa ngaliso linye phakathi kwahulumende kweqembu elibusayo lamaqembu aphikisayo. So iZimbabwe ingafunda kakhulu ngoba lo obusayo uMalawi manje ofika eZimbabwe ngumuntu kade ephuma kuqembu labaphikisayo, manje nguye osekhokhela. So bangafundisana ukuthi kona kusetshenzwa njani uphikiswano kodwa kungaxatshanwa.
Lo ngumnumzana Walter Sunungule Mbongolwane ingcwethi ecubungula ezombusazwe ubexoxa ecingweni lo sithandekile Mhlanga weStudio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba le-Daily News lithi inhlanganiso ezilwela ilungelo lamatitshala zithi zizimisele ukukhulumisana lohulumende ukuze kuvunyelwane ngezikhalazo zabo babuyele emsebenzini. Leli phephandaba likhulume lomkhokheli wenhlanganiso ye-ATUS umnumzana Obed Masaraure othe bayafuna ukukhulumisana lohulumende nxa eza khuluma ukuqotho ngezikhalazo zabo. iphephandaba leChronicle lithi idale leparlamente selazise ukuba kumele kuvulwe amahofisi ezigabeni zelizwe azaphathisa ekwehliseni inani lezehlakalo zokutshayana kwabahlala bonke ezindlini. Okubikwaso kubhahile selokhu uZulu wavinjwa uhamba-hamba ngenxa yegcikwane le-coronavirus. Ikomiti yedale leparlamente ebona ngezabesifazane ibikwa ivakatshela ezigaba zelizwe ihlaziya ukuba lolu dubo lungaqedwa njani. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu linabalaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Salibonani basakazi beStudio 7 labalaleli. Mina igama lami uKK ngapha ngase South Africa. Ngithi ngiphawule lami ngombono wami ukuthi indaba kaMagubhe loTshamisa, abantu kabazifundise ukukhuluma iqiniso ukuthi ubaba uTshamisa waganga, wathanda amandla kakhulu. Gijimele ukufuna ukubusa isikhathi akafiki. Wayengamela angavela ahluthe intambo kubomagubhe labo lokuzeni. Labokomishi laphana yena waphuthuma nje ukuthi afuna ukuba yilida masinya. Waphambanisa ubaba uTshamisa abantu abamtshela iqiniso. Kathesi umsindo lo okhona uzathi ukuthi abantu balayele ukuthela uTshamisa uright. E-right kuphe ngophamanisi party. Party ayi-right kakhulu le. Wafika ubaba uTshamisa ngokuthanda ukufuna ukubusa masinya. Waba umuntu ohluthe intambo. Waphambanisa kakhulu uTshamisa. Nguye okhoza yonke le nxutshunxutshe engaka. Nxa babekhona la abantu abathi khona kathesi uMagubhe loTshamisa ngabahlangane, kunini uMagubhe bekhuluma ukuthi hayi kakuyo kuCongress uTshamisa engavumi. Wazi wathukutshona ubaba uThwakerayo waba umuntu ofuna ukutshiselwa uMagubhe endlini. Babengekho na bayibona ngayini leyo nto ubaba uTshamisa esebizwa uMagubhe ngama-dissident. Ayiyekwe le nto vele ihlale njalo, kuncedisa ukuthi ubaba uTshamisa kuthiwe kuyakhulunyiswa ngala yena ezidingela amandla. Abafuna ukuhamba loTshamisa ngabahambe laye, abafuna ukusala uMagubhe ngabasale laye, choice yomuntu.
Yabo. Salibonani basakazi nabathandi beStudio 7. Lono okhuluma ngoGift Sondo kumfoka Ndlovu lapha nePlumtree endaweni yako Gamba. Basakazi benthanda ukuncoma othisha bathayela ihlombe ngalokho abakwenzayo ukuthi izikolo mazivulwa behlale phansi. Ya, lami ngiyabaxhasa impela into hayi bo othisha hlalani phansi. Uhulumeni angithi mayekhuphula imali ucabangela abantu abalembobho amapholisa lamasotsha. Akathatha amapholisa ayofundisa ezikolweni. Angithi othisha makufakwa izimali abacatshanyelwa ngenxa yokuthi abalambhobho. Konke labo nensi labo doctor abahlala ezindlini. Ethatha amapholisa akhe kube yiwona lapha abantu efundisa neingane. Vele ngivumelana nabo othisha mina mabe sithi abathole futhi le mali abayifuna incane kakhulu. Ngabe bona abathola bafuna 600 US dollars, imali abayidivezevayo ngoba even upresident udlule ezandleni zika teacher, uminister udlule ezandleni zika teacher. So ngisho ukuthi hayi impela lokho abakwenza kuhle. Bese ndidlula kancane laphana endabeni lwama youth MDCT lawe alliance, ngithi lokho abakwenza kuhle kakhulu ngoba yibona abasafaya ku ground. UMagubhe uThokozani uPF Khuphe uzidlela kahle. Even la uNelson Tshamisa uzidlela kahle kodwa bona yibo abastrugglayo. So ngizama ukuthi umbono omuhle ukuthi MDC Alliance labo bengene bekuCongress bafika bemkhahlilela kude leyo Magubhe. Ngiyabonga laphana ngokuhlala ngilapha eThembisa.
Ngithanda ukulivingelela bonke beStudio 7. Ya, mina bengithanda ukuthi ngikhulume phezu lezindaba ezeZimbabwe. Ayizona indaba zamazo, indaba zobuthungameli beZimbabwe ziyakhathaza abantu. Shungakhangele ingxawangxoza enzakala phakathi nakwamabandla amabili e-MTCH. Awukhathazeki ukuthi kathi ZANU-PF uyahlukumeza abantu ngendlela ebuhlungu kangakuhamba nje. Besicela ukuthi ngabe singathola uncedo, sithole ukusiza abantu beZimbabwe, sithole ukukhululwa. Ngoba siyafisa ukusebenzela izinto lethu kodwa kuyala.
Ngenjani Studio 7? Hayi, mina ngiyaphila ngapho. Besicela ukuthi lisibuzele uminista odila bhati i-NASA i-pension fund. Imali esisiholayo azisahambelani le mali kade sisibhadala i-US dollar terms. So besicela ukuthi sike kwazi ukuthi kuyini okwenzakalayo, because angiboni ukuthi kulo muntu ongaphila ngemali esiyiphiwa leyi $600 a month engathengi ngitsho i-10 kg yempuphu umuntu kuthiwa aphile ngayo, because amanye ama-pension fund a-under IPIC amabutwari zabo ase-re-evaluate i-US to Zimdola currency kwenzela ukuthi abantu bephile. And siloba kushoko nguye ngu-president we-union yama-pensioners. Sifela-ke imbuzo ukuthi uthini nxa ebona imali eziholwa ngabantu ezingasathengiyo iminyaka yonke sikhontributha. So sicela Studio 7 ukuthi lisiranele i-program eqondana ngakhonokho ukwenzela ukuthi sizwe ukuthi kade kumi njani, because kulobu nzima la. Ngiyabonga.
Ngingathaba ku-Studio 7 uma lingafaka umbono wami. Bengilalele usibani ulokuzeni lo kuthiwambani lo umoyo lo lokazi uChamisa kazifaki ngokukhulunywa ngu-Dr. Nkululeko Sibanda yikho sibili. UChamisa ufakwa ngabantu, kafakwa ngu-Dr. Sibanda. USibanda kamfakanga, ufakwa ngabantu, ufaka lilizwe, wavotelwa ngabantu, wavotelwa yithi thina, yithi esamvutelayo. UChamisa wawina, uMakhuphe waluza. Saka bengasibambi ngamandla, bengasibambi ngamandla iZanu PF labo Thokozani Khuphe, labo Monzura, labani team yakhe leba, akula abantu obafunayo labana abantu labana ngokuthi basebenzelana leZanu PF. Njalo akula umuntu obafunayo, bangasiqambela amanga ukuthi kona thina siyabafuna. Asibafuni thina, sikhathele ngabo, sikhathele ngabo. Ngingathaba kakhulu uma lingakhuluma umbono wami lo, uzwakale sibilo, uzwakale bezwe odeni moyo labo, labo Thokozani Khuphe, labo Douglas Monzura labo bezwe bonke labo. Asibafuni, ativadi. Mina imi lami ngifuna ukufaka ilokozeni. Into eyenziwa yilaba odeni moyo laba, abayazi into abayenzayo laba bantu odeni moyo laba. I-support yakhona abakukhulumayo lokho bakuthatha ngaphi lokho, abala support yabantu. Asibafuni, bangasibambi ngamandla. Kanti bona vele bamelela ubani, bakhulumela ubani bengafunwa ngabantu? Yithi thina kasibafuni thina abantu, asibafuni. Bangasibambi ngamandla leZanu PF yabo, asibafuni odeni moyo labo, labo Khuphe labo, asibafuni, because abala lutho abangasenzela lutho, abala nto abangayitshintshi ilizwe. Kabasekele, bangasibambi ngamandla, bakhulumela bani kanti? Njengokuthi abantu bonke gaba bafuni, asibafuni. Abasuke bangafuni ukusibamba ngamandla, bangafuni ukusibamba ngamandla.
Lawo bekungamazwi yenu lina balaleli bethu, lisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ngesikhangele esivela ngapha kwele Melika ngamafitshane, ugatsha oluqoqa ingxoxo mpikiswano phakathi kwalabo abancintisanayo kukhetho lukamongameli weMelika olwe-Commission on Presidential Debates luthi luzaguqula indlela inhlelo lezi eziqutshwa ngayo kulandela ingxabangxoza eqhamuke phakathi kukamongameli Donald Trump lomnumzana Joe Biden kumpikiswano yakuqala enziwe ngolwesibili. Ababili laba bangqikelane bajikelana amazwi aqatha, njalo bathukana ngendlela echiye iningi likhuza umhlola. Lanxa abaningi besole umongameli Trump, bakhona abanye abasole umnumzana Biden laye oke waphosa amazwi angahloniphekiyo. Kumbiko ewethule izolo, li-commission ithe ikubone kufanele ukuthi iguqule indlela impikiswano lezi ezenziwa ngayo ukuze ingxoxompikiswano ezimbili eziseleyo eziza kwenziwa mhla ziku-15 lomhla ziku-22 kulinyanga ziqutshwe kuhle. Mhla ziku-7 ngeviki ezayo, umsekeli ka-Trump umnumzana Mike Pence lomsekeli ka-Biden unkosikazi Kamala Harris bazadibana kumpikiswano efanayo. UNtungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lengcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Efidlela Ncube, wambuza ukuthi ubona ukufuthelana okube khona kumpikiswano ka-Trump lo-Biden
kuzachithekela na kumpikiswano le yabasekeli babo.
Ukufuthelana esikubone izolo kuzaqhubeka njalo kubasekeli babo, kodwa kulomehluko ngokuba kuya ngokuthi umuntu yena ngokwakhe udalwe ngayiphi indlela. Ungananzelela ukuthi umongameli uTrump uvele simo sakhe uyakuthanda ukuqhudelana, ngakho-ke lanxa kuzaqhudelwana phakathi kuka uKamala Harris lo Mike Pence kakusoze kufike esibangeni sikaJoe Biden lesikaDonald Trump, kodwa kuzabe kukhona ukufuthelana lokuzonda okukhulu ngokuba kuveza indlela isimo esingakhona. Laba basesihlalweni bayesaba kakhulu ukuluza i-election ngokuba kungabenza kube into embi kakhulu, ikakhulu ngokuba ehlasele kakhulu u-Obama, wamenza waba ngumuntu omubi nxa engadliwa i-election le abesesiba i-one-term president. Into ayesaba ukuthi ngamnyangisa impilo yakhe yonke uTrump, ngakho abasekeli bakhe labo baza benjalo bethukuthele njengaye.
Kunkulumo-mpikiswano ezimbili eziseleyo lezincube, ubona ababili laba beziphatha ngendlela ehlukileyo yini ukuthukana ukufuthelana konke esikubonileyo kuphela?
Kangiboni ukuthi ukufuthelana kuzaphela, kuzaqina ngamandla kusiya phambili, ikakhulu kusondela okhethweni. Ungakhohlwa ukuthi izinto abazikhangeleleyo ngezingafananiyo. Amademokrati afuna okwawo, Republican afuna owayo. Kanti ke njalo umnumzana uTrump nxa ebona iDemocratic Party ubona umnumzana uObama, yiparty kaObama liyana. Nxa ebona uBiden ubona uObama, umuntu angazange amphatha kahle, angaze amkhuluma kahle. Ngakho ke nxa ngabe ehlulwa kulolu khetho uyabe bona esehlulwa ngoObama, yikho kunye kumbangela intukuthelo enkulu kakhulu. Ngakho ufuthelana ke kuzaqina kusiya phambili, kungabi lokuxolelana. Amagama lokuthukana lokukweyisana kuzaqhubeka kuqina kusiya phambili luze lufike ukhetho. Kubuye kuphikiswane futhi ngayo impumela yokhetho. Kangimboni umnumzana uTrump ekuvuma lula ukuthi unqotshiwe, njengalokho vele sekhulumile ukuthi kasoze avume.
Umnumzana efidlela Ncube yingcwethi ecubungula izombusazwe weqoxa lo Ntungameli Nkomo weStudio 7.
You're my melody.
ugqiba uhlelo lwalamhlanje kesikhangele inhloko zendaba ebezikhokhela. Luyaqhubeka udaba lokudonselana isigodlo sebandla le-MDC abatsha abangena phakathi ngomvulo belokhu beme ngelokuthi kumele inkokheli yabo ihlale phansi ikhumisane umlotha. Umongameli Emmerson Mnangagwa uhlanganelo sowabo weMalawi umongameli Lazarus Chakwera izolo ntambama lapho ababikwa becubungule ukuphathelane lamazwe womabili. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.